Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 3 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ikomiti ekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ngoncabakazi ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakayo.
Kodwa bese siyalungisa khona ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oluphuma kuhle. Lamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu, amaripoti abanye babekhuluma baphinde bachiya amaphepha. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lolo okuthiwa ngesiNgisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Odokotela esibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla.
Esikucelayo kugovernment ukuthi ilalele lokhu esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars.
Kube lokuxokozela idale lephalamende namuhla lapho amalunga ebandla lezanu PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hoekstra tethen ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeWange Colliery.
Into yakuqala udaba lolu kathesi solise High Court. Emthethweni owePharlament, we don't discuss indaba nxa isise court. Yiko okusemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikhomishini yekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante edingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakalayo. Ikhomishini le yayithe isigqibile loluhlelo njalo izaqhubela lolugwalo umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo odluleyo ngemva kokumnika isifinqo salo ngolwesine, kodwa yaphinda yathi ayiseyi kukwenza lokhu ngoba izaphinda ililolonge. Lokhu kwenzakala isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Sharamba isithi akula mthetho obamba ngamandla uMnangagwa ukuthi ethulele umphakathi ugwalo lolu. Ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo njalo ilanga lokugcina elokuphutsha lomsebenzi lumhla ka-19 kuyonale inyanga. Isikhulumeli saleli commission umnumzana John Masuku usichazisela okunenge ngalolu daba.
Hayi, okwakhathazeka kukho okutsha lokho esigcine khona lapho ngokuthi sisalungisisa ugwalo lecommission ukuze luye kwethulwa kumongameli. Umongameli nguye okwaziyo ukuthi kuyenza kwenza ngalo, njalo nguye onamandla ukuthi alukhiphe ngoba ngalikhiphi. Kodwa okwecommission ukuthi yaqeda ukulungisisa ukuntakentelana lapha nalaphana yaluhambisa kumongameli.
Alikaboni lokuthi iliphi ilanga kumbe kuduze kwangaphi mhla ka-19 lapho elingayikhupha khona i-reporting?
Hayi, kakukho sekuphumile, kungabe kuyivunakanela lokho.
Okwenziwa yikhomishini kathesi kuyini?
Kathesi siyalungisa khona ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oluphuma kuhle, ngoba abantu yazi ukuthi kulamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu besipha amaripoti abanye babekhuluma baphinde bachiya amaphepha, abanye njalo baphonde ukuletha amaphepha le nkulumo ezitshileyo lama. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lolo okuthiwa ngesiNgisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Bese kulokhu khonona kwabanye ukuthi kungani ugwalo lolu selubuyela ku-commission nxa umongameli Mnangagwa esephiwe isifinqo lesiyana? Sengathi kukhona okunye angakuthandanga sokumele kuguqulwe.
Hatshi, akunjalo. Khona kuengula ngihlele khona ukuthi ikuqedisa kufana nokuthi nawe ngoku-progress report yakuqedisa lokho kuyikho okugcweleyo.
Lo ngumnumzana John Masuku, isikhulumeli se-commission edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Sixoxelaye eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla okubangele ukuthi izibhedlela lezi zelaphe izigulane ezisesimene esibi kuphela. Izibhedlela lezi zigoqela esePhirirenyathwa, esechitungwiza, eseUnited Bulawayo Hospitals, lesempilo. Odokotela laba bathi uhulumende kumele alungisise udaba lokusilela kwemithi lamaphilisi ezibhedlela kanye lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Bathi njalo bafuna uhulumende ababhadale ngedola leMelika kuphela, hatshi ngebhondi kumbe ama-RTGS. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mthabisi Anele Bebe wachasisa okuningi ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Akula maphilisi ezibhedlela, njalo akula mithi yonke nje eqathekile ukuthi umuntu asizeke mayeke esibhedlela elo hlupho okumele lukhangele ngokuphangisa. So imkhuhlane enjalo nabantu laba abasuka kuma-accident landani, imithi eyakuyikhangelela ukuthi umuntu kumele ithole nxa uqalisa ukumbona, yimithi engatholakaliyo. So odokotela babonile ukuthi umsebenzi wethu usunzima manje ukuthi abone umuntu egula imithi ingatholakali esibhedlela. Ngakho bathe kungcono sike ziphumule sinike igavumenti isikhathi sokuthi ikhangelisise sibili lapho engakwanisa khona ukuthi ingena ngokuphangisa incedisa ukuthi abantu beqhubeke bethola amaphilisi kuhle ezibhedlela.
Umi njani umumo wokusilela kwemithi lamaphilisi okhuluma ngawo ezibhedlela? Akusiphe nje umzekeliso wamaphilisi asilelayo.
Kulamaphilisi elapha ithukela ukuthiwa yi-diabetes. Kulamaphilisi elapha umuntu okuthiwa yi-epilepsy, ama-seizures. Njalo kube lamaphilisi kulabantu abane-BP, amaphilisi anjalo. Kulabantu njengabantu abanemkhuhlane ye-diabetes babuya kumele bethathe ngokuphangisa. Izinto zona ezikazitholakali, even amanzi nje, ama-fluids kuthiwa ama-IV fluids ayahlupha nje ukuthi atholakale.
Likhala njalo ngodaba lweholo, kahle kahle lifuna ukwengezelelwa lithola okunganani?
Esikucelayo ku-government ukuthi ilalele lokho esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars. Then kunjalo bephinde bekhangele ezizinto esavumelana lazo njengokuthi ama-on-call allowances ethu increase asiye ku-$10 per hour, khathesi aku-$7. Njalo okunye okuhluphayo ukuthi odokotela labo sebethule nzima ukuthi bethole i-fuel lokuya emsebenzini. Udokotela uselala ekumakushuwo.
Kwezinye izibhedlela sizwa kuthiwa libhekane njalo lo daba lokusilela kwama-gloves sibisawo, impahla yokugqoka nje ezandleni ukuze lenze umsebenzi kuhle. Kuliqiniso lokho?
Kuliqiniso. Engakutsho nje ukuthi izibhedlela zethu kazinalutho, kazinalutho. Kulawo udokotela nje kuphela, izinto zokusebenzisa kakhulu. Izinto esizikhalela zona i-government isinike ukuthi siqhubekele phambili sisebenza kahle, abantu besizakala.
Lingaba selidinge ukukhulumisana yini lo hulumende?
Ya, lokho simelele ukuthi sizukhulumende ukuthi yena uthini ukuthi siqhubekele phambili. Okwamanje asikezwa lutho.
Ungathi kungaphi kahle kahle kukuziphi izibhedlela lapho okulodubo lokukhalala umsebenzi kwabodokotela lo? Yiziphi izibhedlela eziphathwe kubi?
Izibhedlela ezinkulu elizweni, ama-major referral centers kumbe ama-central hospitals, odokotela abaningi bamile ukusebenza. Okwenzakalayo okwamanje ukuthi kuncedakala laba ababuya bephathekile kakhulu kakhulu, kodwa iningi labantu nje alisizakali kulesi sikhathi ngenxa yokuthi akunabantu esibhedlela.
Bakhona dokotela abathi ukukhalala umsebenzi kwenu lokhu kuzaphazamisa kakhulu izigulane ngoba uhulumende sekutshilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali. Ungathini ngalokho?
Esikutshiwo siyazwisisa ukuthi uhulumende kalayo imali, kodwa esicela uhulumende akwenze ukuthi afake impilo zabantu phambili. Yona le imali ekhona kayifakwe kude abantu bephile, into esiyicelayo.
Imithi esetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le-HIV yona iyatholakala yini?
abantu bebeyithola but amaphilizi ayekube ebelokhu ngani ngawo umkhuhlane we-TB.
Lo ngumnumzana Mthabisi Anele Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, wabexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ngoqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla lapho amalunga ebandla lezanu PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hook Straten ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeHwange Colliery phambi kwekomiti yaleli dale ebona ngemsebenzi yokwemba. Umnumzana Hook Straten ule sabelo esikhulu kule nkampani njalo ubebizwe yikomiti le ukuthi azefakaza ngokwenzakalayo okubangela ukuthi ingasebenzi kuhle. Kodwa amalunga ibandla lezanu PF agoqela umnumzana Roy Bila lo John Parata bamvimbile besithi udaba lwehwange Colliery lolu luphambi komthethwandaba ngokunjalo belungeke lucwayisiswe yiParliamente. Lokho kucunule kakhulu umgcini sihlalo wekomiti le embizileyo umnumzana Themba Mliswa wathi ulakho ukuchiya umsebenzi. Umnumzana Hoogstraten ngokwakhe utshele intatheli zindaba ukuthi amalunga ezanu PF lawa azama ukumvimba ukuthi engachayi imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo kulinkampani. Sixoxele lunga lekomiti yedalela eParliamente unkosikazi Sibosisiwe Masara yena othi ngempela umliswa uphambanisile ngokubiza uHoogstraten ngoba udaba lwakhe lusenkantolo.
Into yakuqala udaba lolu kathesi soluse High Court emthethweni owePharliament we don't discuss indaba nxa isisekhot yiko okusemthethweni. So indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani u-honorable Mliswa ubengayazi procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani. Yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngeParliament ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi kodwa ubeso kungemva ukuthi indaba leyana isisecourt. So nxa seliibiza futhi umuntu uthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalelo lusecourt lakho njengeParliamente iParliamente umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho selikhanya ngazathi selifuna ukungani selifuna ukwenza okunye okungachachi abantu nxa sebekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo. So yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengeParliamente ukuthi kasi sahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kusejudiciary isiyo ephethe udaba sinikeze isikhathi. Leyibi procedure ekhanya uChairman obengayazi lokuyizwisisa. Kugcine kubizwa unobhala weParliamente uKennedy Chokuda waza wazochasisa. Uchasisile abantu bonke kukomiti savumelana kwaba kuhle basebebizwa batshelwa ukuthi hayi i-procedure itsho lokho khonoko ngicoda ukuchasisa.
Yena uVan Hoogstraten uthe khuluma le ntatheli zindaba wathi abamvimbileyo benze khonoko ngoba bengafuna ukubana echaye ukubola echaye inkohlakalo imisebenzi yenkohlakalo enzakalayo kulinkampani. Ungathini ngalokho?
Iqiniso elikhona ewange iwange Colliery Company isifile. Mina ngikhulele eFolosi indawo leyana isifile akulande sengakhuluma vele eOthwagoni yafihlwa. Ukubola kukhona akufihlwa kodwa sithi lapha kulento iprocedure emthetho elizwe ukuthi ithi hhayi asimeleleni labana becede ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye kumele athiwe ithuba aze njalo ku committee e mines and energy i mines and mining development aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani ngoba ngibona ngazathi kulokuyisikhathi okufitshane nje ukuthi akayekele ikhodi iqede kuphela ingaqeda then la uvele ulelungelo lokuzokukhu okutsho khonokho avele lapho kuvinjwa ngavinjwa kodwa umthetho wepharlamente usobala ukuthi kumele baze bazokutsho ukuthi vele kwahamba njani ngoba kubolile wangi
lo nkosikazi Sibusisiwe Masara ummeli weVictoria Falls edalele ePharlamente esixoxela eseHarare. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namhlanje siyabe sixoxa ngemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV ngesikhathi kusanda ukunazwa usuku lo-World AIDS Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Muhammad Buhari wakwele Nigeria uthi ngamanga ukuthi usebhubhile kwadingwa omunye umuntu ofana layo sengumongameli welizwe lelo. UBuhari uthi baningi abantu abacabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi kasekho. Abahlabeleli ababili babhoda endaweni eziningi kwele Cameroon bethwele amakatali abo bezama ukuthi kumiswe impi yomvukela osokubulewe abantu abaningi. Umongameli Donald Trump ngomvulo uthe ilizwe leMelika leChina bazalobelana isivumelwano esitsha ngesikhatshana esilandelayo esiza kwenza ukuthi abalimi bakweleMelika bathengise impahla etshiyeneyo kweleChina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Donald Trump uthi ngolwesithathu lusuku lokukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush obhubhe ngolwesihlanu. Umzimba kamoyi namuhla usendaweni ebizwa ngokuthi Capitol Rotunda lapho uZulu avunyelwa khona ukuthi ambone. Njalo isidumbu sakhe sizabe sibekwe eNational Cathedral eWashington DC engakangcwatshwa ngolwesine eTexas. Umongameli Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bazahamba emngcwabeni kaBush. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazabe besemngcwabeni kaBush obhubhe eseleminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lani i-94. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe uMnumzana Vumani Moyo ngokubusa kukaMnumzana Bush.
UPresident lo ositshileyo wasebenza okwesigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa. Kodwa ke nguye nxa sikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi eminingi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane ngaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impi ku-World War II. Ngibona ngani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi ngumuntu nje impilo yakhe wayezinikele ukusebenzela izinto zelizwe. Ngibona ngani yikho nje kuyagcina kugqine kakhulu ukuthi abantu bazathakazelela konke khona ukuthi ngumuntu owasebenza njani isikhathi eside le ndaweni eziningi.
Singathi kuliqiniso yini kakhulu nxa sesikukhangela ukuthi nguye owasungula ukuthi umdeni wakhe ugcine usiba lezikhundla eziningi kuhulumende kumbe njengoba waba lo mntwana futhi waba ngumongameli.
Ngawubona khonokho yikho ukutsho okutshengisa ukuthi ukusebenza kwakhe wathinta abantu abaningi njani. Wagcina nje imuli yakhe isisaziwa njengemuli engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu, ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nje kuvulele even abantwana labo. Angithi umntana khomuye kuyaba ngupresident omunye ebe ngugovernor, khathesi kulabanye abantwana labazukulu labo sebengenile kuma state lapho. So kutho ukuthi yikho nje khona ukuthi ukusebenza kwakhe kwathinta abantu abaningi.
Kuzwekazi le-Africa ke abantu bazomkhumbula ngani?
Ngiyangizwe njengani abanye babesola nje ukuthi wayekhayingani wayengelandaba le Africa.
Lo umnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe obexoxa lo Kips Dube Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Abesilisa abathandana lamanye amadoda bathi bayabandlululwa kakhulu ezibhedlela lemaklinika ngenxa yesimo sabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba bethula lokhu ngesikhathi umhlaba wonke jikelele usanda kunanza usuku lokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olwe World AIDS Day olwenziwa mnyaka yonke ngompalakazi. Lolu suku olwaphawulwa yinhlanganiso ye-United Nations ukwenzela unqabela umkhuhlane we-AIDS osowabulala abantu abaningi okumangalisayo. Abakusimo sokuthandana namanye amadoda bathi bathwele nzima nxa beselatshwa ezibhedlela. Ofisa ukwaziwa ngegama lokuthi nguTinashe ulandisa ngabakwenzayo bengaba lohlupho lokubandlululwa ezibhedlela.
Siyahamba sisidingele vele indlela eyokuzilapha sodwa rather than ukuthi siye emakliniki, siye esibhedlela, siye ngaphi ngaphi. Izinto eziningi vele sihluphayo ngezinye isikhathi kuyabe kumele sibe sihlezi sikhuluma ngendaba zangikhona sibona ukuthi yini.
Uthi babayinhlekisa nxa befuna ukwelatshwa ezibhedlela bengaba lengulamakhwa kumbe leminye imikhuhlane ikakhulu ehambelana legciwane lengculaza.
Umuntu onke esebizwa vele sekhuluma ngendaba zakho, i-community yonke yagcina isikwazi. Ngezinye isikhathi siyazincedisa sodwa. Kunzima, izinto eziningi vele eziyenzeka kithi ezingakhulunywe ngabantu, ezingakhulunywe out there, abantu abaningi vele bebethule ngazo.
Kodwa uhulumende utshele umbuthano wokunanza usuku lwe-World AIDS Day emkhosini owenzelwe eMazowe kunsukwana isanda kwedlula ukuba uzimisele ukulwisana lodubo lwegciwane njengalokho okufiswa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo ulandisa phezu kwalokho.
And I would like to also thank all our partners and stakeholders in the family.
Ngithanda ukubonga bonke esiphathisana nabo kulempi yokulwisana legcikwane, kulokho abesithi basiza ngakho ekuthini lube soluphelile ngomnyaka ka-2030. Kumqoka njalo kuqakathekile ukuba sonke sazi isimo sethu.
Kugwalo olujulileyo olwethulwe yinhlanganiso ye-UNAIDS olomnyaka ka-2017 kuvezwe ukuthi oyedwa phakathi kwabesilisa abayisikhombisa abaya emacansini labanye babo nguye owazi isimo sakhe kundaba zegciwane. Kungalesi sizathoke uhulumende wakubona kufanele ukuthi ethule inhlelo zalabo ababizwa ngokuthi ngama-key populations ngaphansi kwesihloko esithi The Third Zimbabwe National HIV and AIDS Strategic Plan, ZINASPI 3. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe eLebotswana nge-2-1 emdlalweni walo wokuqala emncintiswaneni weCOSAFA Under 20 Youth Championships oqale izolo elizweni laseZambia. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lona elaziwa ngegama elithi Young Warriors lihlelandisa lahlala phezu kwengalani yesibaya sikaGroup C lile miklomelo emithathu ngemva kokunqoba eliwenzele eBotswana. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA Under 20 Youth Championships usungulwe ngesonto lapho amanye amaqembu akusibaya sikaGroup C athiyele leSotho kanye lele Angola adibane khona kwaze kwalamula ukuphela kwesikhathi elokhu engujikelo bhanqa 1-1. Limpumela itsho uba omabili lawa maqembu alo mklomelo owodwa. Iqembu ngalinye ukuthi iqembu leBotswana yilo elisemsileni wengalane elingela ngitsho lowodwa umklomelo. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo Anele Nyathi uthi abafana beZimbabwe badlale kuhle, yebo kodwa kukhona okusilelayo.
Singathi bona badlale kuhle njalo into enhle siyibonile ukuthi bayazama nje ukuthi balifake phansi, kuyinto enhle ebukeka. Kodwa into ebengani iyasolisa kancane kudlaleni kwabo ukuthi ukukhanya ukuthi ngani hayi amazinga okuqina kwabo esithi thina ama-fitness levels ngani kusasilela kancane, ngoba sibonile abaningi sibile hayi ukuthi baqede umdlalo yena lo wokuqala kube zima.
Iningi labadlali ababumba iqembu lama-Young Warriors lona eliqeqetshwa nguBekithemba Ndlovu ngabadlali abangakayenelisi ukudlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League, okungaba mhlawumbe yiso isizathu esokuba imizimba yabo ibingalungelanga ukudlala imizuzu efika amajumi ayithoba munemunye. Umncintiswano lonyaka olamaqembu alijumi lanye ngemva kokuba iqembu leNamibia litheka lisenelisi ukuphatheka kuwo ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kutsho ukuba isibaya sikaGroup B sesisele silamaqembu amathathu abalisa eleSouth Africa, eleSwatini kanye leMauritius. Kusibaya sikaGroup A kulamaqembu abalisa eleZambia okuyilo eliqoqela imidlalo yalonyaka, eleMalawi, eleDemocratic Republic of Congo kanye leMozambique. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane kanye lalelo elizaphutha lile mihlomelo eminingi okudlula amanye kulawa azaqeda imidlalo yesibaya esendaweni yesibili engalaneni yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esesemifinal. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise inkezo ye-Castle Challenge ngemva kokutshaya le-Triangle ngethuka kanyanga ngensonto. Lo mdlalo ukudinga intshantshi zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe kwesigaba se-Premier Soccer League, njengoba iqembu le-FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco se-league ukuthi ele-Triangle yilo eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super. Njalo omabili lawa maqembu yowazamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga amaqembu azintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza. Bemalume ehelu thandu tjwala, bemalume ehelu thandu tjwala, bemalume ehelu thandu tjwala, bemalume ehelu thandu tjwala.
Umculo ipapalazi silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikomiti ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumemethe okwatholakalayo. Odokotela ezibhedlela zikahulumente bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namhlanje. kube lokuxokozela idale lephalamende namhla lapho amalunga ebandla lezanu PF evimba omunye olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.